siyabonga jonga lo Chris lichona njani mtwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 26 ngolwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
Almost all the sectors are expected to register reasonably
Inhlangothi zonke zikhangelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esisukela ku 1.3 kusiya ku 4% ukuze uthuthuke okwedlula lapho kudinga ukuba sikonge lesi silinganiso
Umphathi ntambo wezemali omnumzana Patrick Chinamasa wethula uluhlu lokuhlelwa kwemali kahulumende iNational Budget yomnyaka ozayo ebiza amabhiliyoni amane i-$4 billion.
Siyayenza izinto ezingaw-conservation farming esingathi thina ngogatsha oposo yandile ukuthi even la kuma-recation sikhuthaza ukuthi abantu kabalime bengalimazi umhlabathi kodwa balime behwaya phezulu. Ukwenzela ukuthi lawo manzi esiwatholileyo sikwanise ukuwalondoloza ngobaba wakho sisebenzise njalo even amahlamvu even utshani ukuthi silondoloze umhlabathi wethu
uhulumende uthi ukuguquka komkhathi sokulethele uzulu weZimbabwe udubo olukhulu olugoqela indlala lokonakala kwemvelo umanyano we-African Union usungula umhlangano wokulwisana lokwendiswa kwabantwana Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali omnumzana Patrick Chinamasa lamhla wethule uluhlu lokuhlelwa kwemali kahulumende iNational Budget yomnyaka ozayo ebiza amabhiliyoni amane amadola emelika i-$4 billion. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emazwini akhe ngesikhathi sethula libhajethi edalela ePhalamende, uMnumzana Chinamasa uveze ukuba lokhe lungaqhubika kuhle uhlangothi lwezokulima elizweni lona luyilo umgogodla umnotho welizwe ethi kuqakathekile ukuba lusekelwe okwaneleyo. Uqhubeke ethi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso phose sokuthathu ekhulwini lonyaka 2.7% kodwa ikhala ngokuqonga kwesilinganiso sendleko yeholo lezisebenzi zikahulumende.
Almost all the sectors are expected to register reasonably.
Inhlangothi zonke zikhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esisukela ku 1.3 kusiya ku 4%. Ukuze uthuthuke okwedlula lapho kudinga ukuba Sikonge lesi silinganiso.
Udaba lokuguquka komumo womkhathi uChinamasa ethi luphazamisa uhlangothi lwezokulima wengeza ethi uhulumende uzaphathisa ukutholisa usizo lempahla yokulima kubalimi bochinda okweminyaka emithathu elandelayo kodwa uzulu uthi akukho nguquko ebonakalayo ethe yenziwa kulokho okwethulwe nguChinamasa nxa sekuqhathaniswa leyanyakenye ngesikhathi sethula uhlelo olufanayo. Umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi okwethulwe nguChinamasa kukhangeleka kukuhle ephepheni kungatsho lutho kuzulu oswelayo.
Ibhajethi leyi ebantwini abadubekayo ngibone ukuthi izasiza kakhulu ngoba sibone ukubana bayenza esingathi ngesilungu i-privatization ezikolweni lapho ukuthi imali izavela ebantwini for i-accommodation yabantwana bezikolo ezibhedleleni abantu abazabhadala.
Lanxa luphiwe imali eyedlula kancane eyanikezwa uhlangothi lwezempilakahle nyakenye kuyinto edanisayo ukuba lokhe lisehluleka eleZimbabwe ukugcwalisa iziqondiso zesivumelwano se-Abuja Declaration esilawula ukuba uhulumende babele isilinganiso sokulitshumi lalihlanu kulolu gatsha kutsho uNdlovu.
Imfundo yaphezulu lemfundo yaphansi primary and secondary education yilo ugatsha luthole imali eningi ukwedlula ingatsha zonke zikahulumende lokhu kusho ukubana kuyabongeka kakhulu kodwa wasesithi ugatsha oluthole imali enyini naye ugatsha lwe-home affairs kulandela ugatsha lwe-defense simangalisa ukubana ugatsha lozempilakahle yabantu aluphiwanga imali kodwa siyabona ukubana emalangeni sizulisa isibhedlela seshinoyi kuthiwa kulabantwana ababhubhileyo kusolale i-oxygen yokuthi bancedise.
Umnumzana Sineke Sibanda oyisifundi sekolitshini utshengise ukukhathazeka ngale ibhajethi esithi akukho okukhulunywe ngokuphathisa izifundi labazali.
Ayijabulisi kangako but abakhuluma ngalutho ngendaba zama-grants or ngendaba zokuthi abantwana abangakwanisiyo ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba izimali azitholakali nje futhi bazayenzwa njani and bakhulume ngendaba ye accommodation yes go right but then imali zangkhona ukuthi ziyavela kubobani yithe silokhu esikhiphe izimali zangkhona so I think ngezinye indlela yebi budget siyenzile but ayisizanga kangako especially ungakhangela kithi njengama students lokuthi siyaqhubekela njani phambili ngoba senye inga defer yakusasa ngenxa yokuthi khona imali zangkhona ziyalela kubambana and bebekhuluma ngokuthi amanye ama companies bawathatha and stuff and ba retrencher so I think it's strain enkulu on ngazibhatano ayisebenzeli kangako ethina njengama students.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary education lulandelwa ngolwemfundo yaphezulu kuyizo ezithole imali edlula zonke ingatsha. Ubonge inhlanganiso eziphathisa ngosizo ukuqhubekisela phambili inhlelo zentuthuko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ukuhlaziya ibhajethi kamnumzana Chinamasa le sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera kanye lesiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Fortune Mlalazi. Ukutshera usungula lingxoxo.
Ibhajethi leli uzama nje ukusuthisa isisekelo sombuso welizwe sokuthi kumele sibe le bhajethi. Ungakhangelisisa i-4 billion iyo imali esake sayibona iqalisa ku-inclusive government ayikakhweli. So kutshengisa sobala ukuthi ezomnotho lapha eZimbabwe azisebenzi kumbe azihambi ngendlela esiyikhangeleleyo ukuthi zingahamba. Kanye njengani i-economy yethu iphansi kakhulu ukuthi awuncedi ngoba nxa sibone i-budget le $4 billion. Imali eningi iya kuma salaries ukuthi it's an unbalanced budget.
Mnumzana Mlalazi ngeyakho inqobe uyibona njani ibudget kaSinamasa?
Njona sitho lumnumzana sonke ehlelweni. Lokho kwenziwe nguSinamasa lohulumende kuyafanana lokuthi uthathe ingulube uyigcobe ilipstick iyabuyela ingole. Ukubhajetha kulawa ama-circumstances esikuwo kakusebenzi ngenxa yokubana laba bantu vele kabenelisi kurana i-economy leyi sebehlulekile kweminyaka leyi esisuka kuyo. Ngilesiqiniselo ngiyafunga ngomama onzalayo kabasoze benelise ukuyirana i-economy whether you give them 10 billion or 20 billion they will not be able to run this economy.
Ngiphenduke kuwe kutshera uChinamasa uthi uhulumende uzancedisa abalima uchinda lwekhotoni kungelambhadalo kwiminyaka emithathu elandelayo. Kuzaphathisa ukuvuselela umnotho welizwe nalokho?
Angazi ukuthi imali eyokuthi bancedise abalimi laba bazayithola ngathi. Ungakhangelisisa uzabona ukuthi uhulumende kusukela kudala uyabe efuna ukwenza esingathi ngama-populist policies. Into ezokuthi abantu bathabe, into ezokuthi bathenge ama-votes bekhangelele u-2018. Nxa isitho iminyaka emithathu elandelayo, ukhangelele u-2018, uhulumende wethu is too obsessed ngama-elections. Bafuna sibili ukuthi into zonke zihambelane lama-elections. Ngingazi ukuthi imali yangkhona bazayithola ngaphi. Into enhle sibili ukuthi basekele abalimi bochinda kodwa angazi ukuthi imali izavela ngaphi. Enye into okumele sibe kwazi ukuthi nxa kuyukuthi ukulima yibhizinisi ngeke kwenzakala ukuthi njengohulumende siqhubeke sisekela abalimi sikungela zuzo ebuyayo kithi. So kumele uhulumende afunde ukuthi ukulima yibhizinisi. Lokho ukunika abalimi ama-inputs bengakwanisa ukuthi balethe anything ku-fiscals kumbe eziphaleni angiboni ukuthi kuyinto engasincedisa. Kumele uhulumende asuke kundaba le eyokuthi uyanika abantu ama-inputs kumbe ama-handouts yena engelamali ukuthi awathenge ama-handouts angkhona.
Mlalazi uveze njalo uChinamasa ukuthi uhulumende sezabhadala yena izigidi lezigidi zesikwelede senkampani ye-Zisco Steel. Ulubona njani loluda?
Lokho kungamanga luhlaza akasoze eneliso ukubana kwenze. Nanku wehluleka ukubhadala izisebenzi zakhe, uyastruggle ukuthi abhadale. Akakatsho lokuthi imali leyo uzayithatha nga, ngoba uwenelisa ukubhadala izikweledi zakho nxa ule production oyenzayo. Khathesi kasila production oyenzayo. So ukuthi uthina masayethembisa ukuthi abhadala izisco skill, bona benza laba be-esa baze baphuma bakuthesitshiyana lakho lokhu.
Akuphosele ukugcina mnumzana kuchera, kukhona uZulu weZimbabwe angakukhangelela yini kubhajethi le?
Ngilesizwe ukubatshela ukuthi uZulu weZimbabwe kumele akhangelele ukuhlupheka okuningi, akhangelele ukuthi imithelo yezinto eziningi izaqonga.
Akuyiphethe mnumzana Mlalazi.
Bantu beZimbabwe, lokhu kusengisela kubana sesifike komlindo uyaqina, sekufakwe i-full stop, iZANU-PF siyehlulekile.
Umnumzana Fortune Mlalazi yisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party obexoxa endawonye lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 1575 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngokudla eWorld Food Program ithi sithole ingxenye kuphela yemali yokuphathisa eZimbabwe. Kona kulembiko ethi indlala isisidla ubhedu lezifuyo seziqalile ukufa ngendlala ikakhulu esigabeni seMathabeleland South, lapho kubikwa kufe khona inkomo ezingamakhulu amathathu ngenyanga edluleyo. I-WFP ithi ibidinga imali engamadola ayizigidi ezingamachumi amahlanu lasithupha, i-$56 million. Kodwa uhulumende wathi uzaphathisa ngamadola ayizigidi ezinhlanu kuphela. Le nhlanganiso ithi sithole ingxenye yemali le kuphela, i-$25 million. Abaphathiswa yile nhlanganiso baphiwa amadola ayithoba mnemunye imuli ngayinye ngenyanga. Abantwana babikwa bengasayi isikolo kwezinye izigaba zelizwe ngenxa yokusilela kokudla. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi intengo yenyama isiyehlile ngoba abalimi bethengisa inkomo ngobunengi bese sabela ukuthi zingaqedwa zingafa ziphele ikusilela kwamadlelo.
Umume sikiwo Chris, njengoba sake sakuxoxa ngololiyana usuku, sesiphezu kwe El Nino lonyaka. And i El Nino into eyenzayo ukuthi izulu liyaphuza ukubuya, and makhangele lothi lizabuya ngabo March. Kunjalo amadlelo lamanzi ezinkomo hayi aseqala ukuphela manje. So i-300 lesizwayo singathi i-300 abantu abakwanisa ukuthi bayibale, kodwa mina imbiko engiyitholayo ithi ziningi inkomo esezifile kufika kulesi sikhathi esesibuyisa. Ngakho-ke ngibona ngani uhulumende sokufanele ukuthi azame amaqhinga athile ukuthi aphathise abalimi ngefoda nama-leaks lezinye iy'ndlela nje zokuthi abantu bakwazi ukuthi inkomo zabo zi-survive.
Okokuthi nxa sikhangele umnyaka wona lo ususiyaphela, njengoba ususiyaphela nje, singathi kuzabe sekunjani nxa sibona lo El Nino lo okuthiwa sekhona?
Kuzaba kubi Chris. Angithi ngalesi sikhathi sesikhala ngezifuyo ukuthi izifuyo seziqalisa ukufa. Siyazi-ke sonke ukuthi kwelakithi abantu abaningi balima ngenkomo kumbe ngenkabi. Lapho lizafika khona izulu yasithi lize next year, lizathola abantu inkabi vele sezingasela amandla okuthi khona okudonsa amakhuba azisa asenelisi. So phezu kokuthi abantu basilela izulu lokuthi balime into zokulimisa lazo ngibona ukuthi zizosilela kwezinye indawo like kwelakithi lapha eMzansi Afrika inyama bathi usubuthathe uzukholwe ngoba ama price aseqala ukuthi ayawa ngoba abantu abaningi sebenquma ukuthi ngcono inkomo bahle bayazihlaba vele zibe yinyama bazithengise zisaphila. So ngibona ngani indlala esingena kiyo izaba indlala embi kakhulu and ezafuna ukuthi abantu bahlanganisa amakhanda sibe lamacebo lamachingo ukuthi uZulu angabi affected kakhulu.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umanyano we-African Union namhla usungule umhlangano omkhulu kwele Zambia lapho abameli bamazwe atshiyeneyo ezwekazi le-Afrika abaphana khona amaqhinga okuqeda udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane. Umphathintambo obona ngendaba zabesifazana eZimbabwe unkosikazi Nyasha Chikwinya ungenele umhlangano labameli babohulumende bamazwe atshiyeneyo. Omunye oyendiswayo esamncane osemhlanganweni lo njalo ohlala eBindura unkosikazi Faith Matare uthi ohulumende beAfrika kumele bathathe amanyathelo aqinileyo okuqeda lolu dubo. Amazwi akhe agcizelelwe izikhulumi ezinenge emhlanganweni lo wona oza ngesikhathi kunanzwa umkhankaso wokulwisana lo kuhlukuluzwa kwabesifazana ezindlini o 16 days of activism against gender-based violence. Kunjalo nje abasakhulayo bathi bayakhathazeka kakhulu ngokuswelakala kwenguquko ezwayo edabeni lokuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana lanxa kule mikhankaso minyaka yonke yokuqeda lolu dubo. Kubika intatheli yethu uMark Peter Ntambe.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza insuku ezilitshumi lasithupha zokukhuthaza ukwenqatshelwa ngokuhlukuluzana phakathi kwemuli phansi kwehlelo lwe 16 days of activism against gender-based violence abatsha bathi sebefisa ukubona inguquko. Unkosazana Nomaliso Ncube ofunda ekolitshini elikhulu leyunivesithi yeZimbabwe uthi okwamanje imikhankaso enje ikhanya ingeyokukhuluma nje kuphela kungekho ukukhanya kuphuma.
Ama-statistics ayimira. They are a reflection of ukuthi kwenzakalani lisiyenzani ukwenzela ukuthi siyehlise i-rate yokuhlukumezwa kwabantu whether it's a man or a woman siyenzani.
Osakhulayo uGeorge Makombe uthi imikhankaso enje isimele ingene lasebantwini kundawana ezijene abahlelikizo kulokukhankasa okuzayo kulokwenzelwa emadolobheni iziphathamandla zikahulumende ukuze inikeze abantu ulwazi olujululeyo.
Esikujoyo ukuthi the moment we hama kibo sikhuluma ngakho sibatshengisa ukuthi singakuyekela singakujampa njani khonoku idwesu lalo the moment into zitshintsha. Abantu abaningi abawela ludubo lolo ngabantu abangafundanga, ngabantu abaku-age esiwalisay 11 to 16.
Unkosazana Chantel Mkandla uthi imbuthano lemikhankaso enje bayizwa sibili kuhlanganisela lasebulenjini ethi kodwa kukhanya kuphelela khonapho.
Kukubhalwe kahle emaphepheni but ngendlela osukuyenzwa ngayo akukho that effective ngendaba zokuthi sibona constantly kulabantu ababulawayo, kulama child marriages, kulabantu besifazana abahlukumezwa to the extent yokuthi they are just left and society thinks it's normal. So ngokubona kwami those amalanga lawa ngamalanga aphongubekwa nje awala impact.
Umphathintambo obona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa unkosikazi Nyasha Chikwinya wazise ukuba ufisa ukubona abagijimela ke ukwendisa abantwana abangamantombazana besasebancane beyengezelelwa ke isigwebo njengendlela yokwehlisa lolu dubo ukuze laleso sigwebo silinganiswele sokudlwengulwa. Kodwa uMkandla uthi kudingakala inyathelo eledlula khonapho.
Indaba yokubotshwa yinto eminor because ngakhangela kwamanye amazwe siyakwanisa ukubona ukuthi kulabanye abantu aba opta for even ukukhishwa kwesitho somuntu oyindoda angaba violent emntwini ongumfazi. And ngakhangela ama statistics ama countries ona lawo i rate yabo abayihlukumeza ngabo abantu besifazana iphansi kakhulu. So kubotshwa ngokubona kwami kuncane akusayethusi lapha eZimbabwe because into ebisenzakala abantu bebebotshwa but akubethusi.
Le Zimbabwe limanyana lamazwe omhlaba linanza lokwenqatshelwa kokuhlukuluzana okwensuku ezilithumi lasithupha ezilandelayo. Uhulumende ekhuthaza ukujeziswa kwabaphatheka kokuhlukuluzana okunje. Abesonto labo baphatheke kulesi sehlakalo ngaphansi kweZimbabwe Council of Churches. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live talk kulamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amazwe amabili athi ele South Korea lele North Korea asevumelene ukukhulumisana ngenyanga ezayo emizameni yokuqeda inzondano lokufuthelana okukhona phakathi kwawo. Isizalwane zeMelika lamhlazi nanza ikhefu lokubonga uNkulunkulu ngazenzele khona ele Thanksgiving. Emazwini yakhe okunanza leli langa, uMongameli Barack Obama ufisele umuntu wonke oseMelika okwamanje impilo enhle lekhefu leThanksgiving elilenjabulo. Uhulumende uthi ukuguquka komkhathi sokulethele uzulu weZimbabwe inkinga eziningi ezigoqela indlala lokonakala kwemvelo. Kubika intatheli yethu uMavis Gama.
Utshengisa ukuzinikela kwakhe ekudingeni indlela ezingaphathisa ukulungisisa umonakalo osukhona. Uhulumende weZimbabwe usephawule indlela azazisebenzisa ukwenza lokhu eye National Climate Change Response Strategy lapho elumiselela ukuyangena umhlangano wamazwe omhlaba wokubonisana ngalolu hlupho owe COP21 ozakwenzelwa kwele France. Ingcwethi ezicubungula ezomkhathi kugatsha lwezemvelo zithi uhulumende sekubone kufanele ukuphuma lenhlelo zokwenqabela ukuqonga kwenhlupho eziqalwa yokuguquka komkhathi. Kodwa umqondisi wenhlanganiso yamakampani ezamandla omlilo othiyeneyo eZimbabwe Energy Council, uMnumzana Panganayi Sithole, uthi okudanisa yikuba akula kusebenzelana kwenhlangothi ezithiyeneyo ukubonisana ukuthi inye ngayinye ingadlala hlandlabani emisebenzini ebalisa ezamandla kagetsi ezokwemba amatshe aligugu kanye labamankampani alungisa impahla ngesikhathi kulungiselelwa ukuyangena lumhlangano weCOP21. Ziyakhonono kwamagama ngokwenza kukahulumende inhlanganiso ezicubungula ezentuthuko kwezokuthengiselana ezifana le-Coalition for Market and Liberal Solutions, khomaliso ekhokhelwa nguMnumzana Rejoice Ngwenya.
Kodwa ungazinanzelele into zokuqoka umkhathi ziqondane lakhonokho ukuthi ama-factory nxa seliwaphendukisa eZimbabwe ngabuye angama-factory angakhiphi intuthu eziningi. Okwakhathesi anti akula magetsi, siyahlupheka ngamagetsi. Bayesethi khona ukuhlupheka kwamagetsi uqondane lamanzi aseCaribbean. Kule ndlela yini elingazidinga as a clean energy, ama-policies enu ahambelana ne-solar power.
Unkosikazi Elina Ndebele wasembembesanwa kwele Mandebeleni ngomunye walabo asebekubona ukuba usukhona umonakalo emkhathini lanxa kumphica engakuzwisisi ukuba kuyini sibisibili okwenzakalayo osekumenze waguqula indlela aselima ngayo.
Ukuthi silime izinto zesintu. Bese siphika ngokulima omumbu laba lani labo ntilangalitshisa okunganani. Sesifuna ukuthi buyele esintwini silime izilimo zethu ezincane amabele onyawuthi ophoko
ophete uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye Caritas Zimbabwe umnumzana Michael Sibanda uthi emizameni yabo yokuphathisana lozulu ekuthini athole isivuno esingcono sekuvele sobala ukuba umsebenzi wokulima usuphazanyiswe yikuguquka komkhathi.
Sithi thina abantu phakathi khonapho nxa belima besebenzise indlela eziyizo esingathi thina ziyalondolozwa umhlaba ezinjengokufaka umquba, ezinjengokwenza i-crop protection.
Injongo kuyikuba uzulu ikakhulu emaphandleni athole ukudla okwanelayo kuveza uSibanda.
Siyayenza izinto ezingawo-conservation farming esingathi thina ngogatshopho soyandile kuthi even la kuma-recation sikhuthaza ukuthi abantu kabalime bengalimazi umhlabathi kodwa balime behwaya phezulu ukwenzela ukuthi lawo manzi esiwatholileyo sikwanise ukuwalondoloza ngoba wakho. Sisebenzise njalo even amahlamvu, even utshani ukuthi silondoloze umhlabathi wethu. Lawo manzi akhona siwabambe engathathwa kakhulu lilanga. Siyapromota njalo izifuyo ezincane ezibangisela ombuzi ngoba indawo yakithi ngokutshisa kwayo ilameva ayiwa thandwa zimbuzi njalo imbuzi zenza kuhle kakhulu.
Uhulumende uthi uyakunanzelela ukuba uguquka womkhathi sekulethe indubo ezinenge elizweni okubalisa indlala, ukuswelakala kwezulu, ukutshabalala kwamahlathi kanye nokuphazamiseka kwezokwethekelelana kwabangela ukwehla kwesilinganiso semali engena esikhwameni sikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gamba.
Sikangeleke ezemidlalo, iqembu lenguqu elechikenini lithi lisahlolisisa ukuthi kuyini okuzadingakala nxa lingangena kumncintiswano omkhulu owezwekazi le-Afrika owe-African Champions League. Umgcinisihlalo waleli qembu umnumzana Lifa Ncube uthi umncintiswano omkhulu kangaka udinga imali eningi okumangalisayo. Iqembu le-Chickenin yilo elibe zintshantshu zalo nyaka eze-Castlelager Premier Soccer League. Asizweni Uncube xoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ayikhangeli asabi leqiniso ukuthi sizaphumelela, siyakhangela ukuthi iindleko zakhona ezifunakala ukuthi siye kukhafu singaba nazo yini noma uyakwazi ukuthi ukuya kukhafu into edulayo sibili. So sazama ukuthi sikhangele sisale phasi labanye ukuze sibone ukuthi singaphumelela yini kukhafu. I think i-final decision singaba layo kusasa.
Nxa likhangela-ke libona ngizane yimalini ukuthi lingene kukhafu khonapho ku-Champions League yena le?
Ye, hayi sazama ukuqedisa khona abekhayelezo bezemali basabhizi ngakho lokho besakukhangela ukuthi kwezithi sizaphenduka kini kusasa sibe kwase sineqiniso lokuthi le singayinelisa yini ukuhamba.
Ye, kodwa nxa sesikhangela abadlali benu libona ngazane bazimisele yini ukuthi bangene kuligi naleyo?
Ey, hayi makhaya iqembu bade silalo lo nyaka, hayi iqembu thina elidlala okuphakemeyo kodwa ye ade sithi iwini ngakuthi siyahamba siyamthuza sifuna ukuthi singezele lapha lalaphaya ama-players mebheka kodwa bangadlula maybe 5. So sabe singangezelela nje ukuthi nasinga ukuthi sihambile sikwanise ukudlala lamanye amaqembu amanye amazwe.
Ye, nxa ukhuluma-ke ngabadlali ubona zani lizabathola ngaphola abenye ngabe libafuna bangabe babangaki?
Hayi sina vele asiyangisanga ukuthi amaqembu ethu kakhulu kodwa singathi njengoba nayo ukuthi siyafunakala ukuthi se-Africa asingazuza khonapho maybe ingadluli inumbe edlula 5 noma very team ade silayo ngi-team ekuqinde into esingabe kabe leqiniso layo njengona kuzaba le nkezo yethani ukuthi ama-players ethukhona ngale ngathi-ke e-impress ekufuna besiwaluzile. So ngeyinto lathi sabe sisayikhangelele ukuthi hayi kulamanje singathi singabe si-eda but kulabanye abangaphuma lawo.
Ye, Baba Ncube, ubona zani kodwa lingadlala njani khona ngale kukhafu ngombono wakho?
Kuyenzakala sithi ngafika sidlale kuhle kuyenza kanti lathi sabe sinabantu abayi-11 laba-11 and makhangela ibhola lezimbabwe ibhola eliphakemeyo. So hayi lathi singafika sinesibi lama maqembu besibone ukuthi hayi sinampala abafana lezimbabwe.
Umnumzana Lifa Ncube ngumgcinisihlalo weqembu lenguqu ele-Chickenin ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube we-Studio 7. Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.